Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 31 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu nge-COVID-19 izolo. Uhulumende uthi abafundi abaya ku-Form 1 abaseyi kuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-Grade 7 ayikaphumi. Osakhulayo MDC Alliance uMakomborero Haruzibishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa esejele lanxa umthethwandaba uthe kumele akhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu 30 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2073 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilumkhuhlane laya kunkulungwane phose ezinhlanu 4,997. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 6,394. Kuthi abahlatshwe esibili bangu 8,040. Abahlatshwe esithathu bangu 326 kuphela. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Uhulumende uthi abafundi abaya ku-Form 1 abaseyi kuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-Grade 7 ayikaphumi. Kodwa uthi labo abaya ku-Form 4 lo-Form 6 bazavula ngomvulo njengalokho obekuhleliwe. Kumbiko awethule izolo ntambama, uhulumende uthe njalo abazali abafuna ukudingela abantwababo indawo kuma-boarding schools kumele baye ku-website elekheli ethi www.emap.co.zw. Lapho izikolo ezizakhetha khona abafundi ezibafunayo nxa impumela yemihloliso isitholakala. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Patricia Jabalala.
Bakindaba kungamakwa amaresults abaphumi atsho vele fasithi umnyaka uphela amaresults abesephumile babe bamakile babakhupha amaresults abantwana babaprepare ukuthi next year bahambe kukomane ngoba abantwana laba vele ngokwabo basakele muva kakhulu kambe bazafunda nini bazaceda nini kungakabi layo yona into bekuhlupha kakhulu ukuthi abantwana bazuze izindawo ngoba ezinye izikolo zikhangela ngamaresults ukuthi umntwana uphume njani kakhulu ama-boarding schools lama-private schools nezinye izikolo esibize zikagovernment uzuze indawo kuba nzima emntwaneni oya ku-Form 1 sokuzakuphazamisa vele abantwana bazajuduka ukuze bahlaliseke babe lokuzinza esikolo ukuthi ishiwo indawo sesizuzile sesifunda ngoba vele kuzohlupho lokudingela abantwana izindawo.
Ye, yena uhulumende uthi labo abadinga indawo ka-Form 1 baye ebulenjini lapho ke o-headmaster okuyibo abazakhangela ukuthi ngobani abathola indawo ama-results engaphuma. Ubona ingani bayenelisa yini bonke abazali ukufinyelela lapho ebulenjini?
Hayi, kwehlula lokho vela kula mzali ofinyelelayo but kutshwana kakhulu abafinyelela ukufika ebulenjini. Sehlulekile khathesko lapha kuthiwa bafunde ngamalasi nendawo ngama-WhatsApp nowhatsapp online. Sehlulekile abaningi abafundanga online bebethwele nzima abantwana ngoba bafona wakho ama bakho yonke into nje akukuthi bancediseke abantwana labo njalo uhulumende uyakhohlwa ukuthi abantwana abaningi bazintandane njalo abazali abaningi abasebenzi baphila ngokuthengisa landani njengokuthi bazuza imali.
Lingathi izikolo zona zilungele yini ukuthi zivulwe sesikhangela i-COVID-19?
Uyazi kunzima kakhulu ngoba uhulumende wethu into zakhe zonke asisekathemba lazo ngoba uzathi ufumigethile abagezisile bavikele kungenzakalanga. Ngabe uyasithembisa ahlale esithembisa into eqinisekileyo ukuthi zizafumigetha zonke izikolo zilungiswe bekungavulwa. Wonake umnyaka khathesi bebhala abantwana beqeda khathesi bagule kakhulu ibatshayile khonapha ezikolo zethu zokokhulu mane ngaphi lapha abantwana abagula bahawule wafica sokuphonga uba izinto ezihawulayo so four so okwa next year uzakulungisa ehlulekile ukulungisa khathesi xa ezalungisa afumigethe izikolo azihlambulule azigezise ngesikhathi esifaneleyo ahlaqalise ukuzilungiselela kungaba ngcono kakhulu ngoba ezinye izikolo njengenazedela lapho engihlala khona bafica esinye isikolo sinomhlangano wabantu besonto elasitholi abaningi ngabuza ukuthi kati tingake yavunyelwa ngihlala khona pha esikolo uyabona ukuthi sosane isikolo kuyingozi ngoba abantu labanye abaningi kuyasaka ukuthi igciwane lokuyani.
Unkosikazi Patricia Chabalala ungumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzivishe uza ngena kumnyaka omutsha kusasa evalelwe entolongweni ilanxa umthethwandaba we-High Court uthe kumele akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Amaqwetha akhe athi abatshutshisi balile ukumkhulula besithi uHaruzivishe ubhekane lelinye njalo icala lokuthumba. Kodwa athi akhangelele ukumtholela ibheyili kulolu daba ngeviki ezayo. Sixoxele sikhulumeli se-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Shidanchi Rhodza.
Uma Khomboro Haruzivishe kukhanya sobala ukuthi bayamugcona bathi ulecala ele-kidnapping kodwa okukhanya kumqoka ukuthi uhulumende kaMnangagwa ufuna ukwethusela ontanga ukuthi bengajoyini MDC ngenxa yokwesaba ukubotshwa lokuhlukuluzwa. So singathi uthi ngesikhiwa i-intimidation kwethusela ukwenzela ukuthi ontanga beyesabe ukuba lathi uba labanye babo ku-MDC.
UMakhomboro Haruzivishe ubengamelanga vele abotshwe ubengamelanga angene ekantolo ngendaba ezokuthi ubetshengisela. Uzananzela ukuthi uMakhomboro Haruzivishe ubotshwe elinye icala lakhe lokuthi utshaye ukhwelo. Utshaye ukhwelo nje, umtshaye umlozi abesebotshwe umntana nomuntu. Kodwa uzananzela ukuthi abezana kunalaba abayekethiswa amacala okutshontsha igolide, abayekethiswa ukubulala abantu besebenzisa izibhamu, labo bantu vele kabatshoni langa besemajele. Kodwa uzananzela ukuthi umuntu otshaye umlozi nguye obotshwayo. So khonokho kuhle kutshengise ukuthi umbusazwe kaMnangagwa ubuhlungu ngumbusazwe lowana esingathi thina uphose ulingisele oka-Idi Amin.
Ukuvalelwa kwakhe uMakomborero okwesikhathi sonke lesi akubethusanga yini abasakhulayo bebandla leno? Mhlawumbe ligcine libona besesaba ukukhankasa bekhululekile.
Thina akuzange kusethuse ngoba leyo inhlala yenza kaMnangagwa. Sakhumbula ukuthi ngo-2009 ku-convention eZaphu eyenzelwa eMcDonald Hall eMzilikazi, uDabengwa wakhuluma wathi uMnangagwa wamvakatshela ejele. Wathi Dabengwa nxa ufuna ukuphuma ejele oba lilunga le-ZANU-PF. So khonokho ukuthi abantu babotshwe isikhathi eside akusimangalisi ngoba siyazi ukuthi yikho ukusebenza kukaMnangagwa, umuntu olesihluku kakhulu ebantwini beZimbabwe kodwa ungaletha abanye abantu bamanye amazwe uyambona vele ethaba ibabamba buthakathaka ibo abantu abajabulelayo kodwa abakithi hayi kabajabulele so lokho akuzange kusimangalise njalo akwethu sangamuntu okwenzakale kumakomporo ayizibishe yibufakazi obugcweleyo obutshengisa ukuthi okwakuthiwo ngumfokanyongolo uJoshua Nkomo ukuthi hayi umfana lo ulobugqili wayeqinisile njalo umgabu wakhe wathi umuntu lo ulobugqili wayeqinisile so uzananzelela ukuthi amalunga eMDC azabotshwa hhayi akusoze kuphele umakomporo aruzibishe bazabe lokhu bebotshwa ngoba imikhuba kamnangagu yaziwa so hhayi akusimangalisi
Umnumzana Swithani Chiroza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Ele South Africa sele sule imigoqo ebivimba ukuhamba-hamba kwabantu phansi kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Uhulumende wazise izolo ukuthi abantu sebengazihambela santando ngoba umkhuhlane lo usudedile. Lokho kutsho ukuthi inengi lizangena kumnyaka omutsha kusasa kungabizwa ozwayo nanku le ndawo zokunathela phakathi kobusuku sezivunyelwa ukuvula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana abo ngani Mkhwanansi
khona ukuvimbeka ngokuhamba kwabantu bekusekunomthelela ukuthi ku-affecta amanye ama-business in a subtle way for instance abosomatekisi abalayitha abantu kusho ukuthi labo so i-revenue bisisehla ama-business adayisa ngokotshwala ama-hotels into ezinjalo allo when new movement is restricted kuya affecta kakhulu ku logistics and economy ngoba kuya restricta nendlela abasomashishini abaqhubha ngayo ngenxa yokuthi kuzomela basebenze bami ngezikhathi lapho bangasavunyelwa khona ukuthi kube le movement so kuyamukeleka kakhulu lokho ngoba usizi also siba kakhulu ebantwini lusizi lwezomnotho ngoba ngama restriction lawa ngempela abantu abaningi bese be struggle kakhulu economically and financially so sithemba ukuthi ukulifta kwalama restrictions kuzonceda kakhulu kodwa ke siyakunanzelela ukuthi abaningi abajabulileyo ngabantu abajabulele ukuthi bazoweza ama party nokunjalo siyabakhuthaza ngempela abantu ukuthi bakunanzelela ukuthi umkhuhlane wona usasekhona usathelelwana uyingozi ngakho ke noma besenza into ezibathokozisayo bazenze futhi ngokuqa phela ukuthi umkhuhlane wona usasekhona futhi uyingozi futhi usasenawo amandla okubabulala
abeZimbabwe abakhona ngapho kwele South Africa bahambile yini ngobunengi ekhaya
abaningi abantu lapha abakithi behlulekile ukuya emakhaya ngoba bebesesaba le lokhu kuvinjwa ade kuthenjiswe nguhulumende waseZimbabwe ethi yena umuntu uzothi uma efika ayisiwe ku-quarantine for 10 days ma eteste ele PCR test negative for 14 days ma engathestwa atholakale positive kube lomthelelo omubi kakhulu I'm sure nakweze tourism kube lomthelelo ukuthi nomuntu ade ngabe elohlelo lokuvakatshela ilizwe lakithi ugcine edela ebona ukuthi kuzomhlupha ngoba ama hotel costs ne time constraint ibizomchaya umuntu kulusizi kakhulu ukuthi uhulumeni uthe eqeda ukuannounce lokho wangenzi lutho ngoba imbiki ibifika kithi ukuthi hayi abantu nje bazihambela bazidlulela abayenelisile ukuhamba akulahlupho kodwa abanye abavele bayengabantu abafuna ukulandela umthetho ngendlela obekwe ngayo abahambanga ngempela ende kudala nje ukuthi kube le issue nje in terms of coordination ne cohesion yabo nemideni yabo kuyasihlupha kakhulu lokho futhi ngesikhathi kunga extend abadinga ama ZTP permits abo lapha eSouth Africa ngoba ngezinye zezinto psychological esezithola senzima abantu lapha bengasakwazi ukuthi impilo zabo zizoqondaphi inyaka lozayo. So a lot of people bakhathazekile emoyeni lokho esingakubiza ngesiNgisi sithi anxiety. Thina siyinhlangano lokho esithembisa ukuthi siphezwalo udaba sizama ngendlela zonke esingazenelisa ukuthi siqhubeke ngama negotiation and we are hoping ukuthi bakwamukele ukuthi kube nokuxegisa kwezinye indawo ama conditions oku transfer to other permits.
Umnumzana Bongani Mkhwanansi ngowenhlanganiso ye Zimbabwe Community in South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi impumela yokhetho lweZanu PF iloke ingakethulwa. Ithi njalo limpumela ilakho ukudlondlobalisa ukudlephana okuvele kukhona kuleli bandla. Ikroniko ivika ukuba umongameli yamasoni Mnangagwa uthi udanile kakhulu ngokubhubha komkhokheli weqembu le-Highlanders umnumzana Ndumiso Gumede. I-Herald yona ithi ibandla lezanu PF lisaqoqa impumela yokhetho lwenkokheli yalo yezabelo olwenziwe ngolwesibili andubana iyethule. Sogu iskati sembiko ye no
Studio 7 Studio 7 basazi bamabahle nonke u Studio 7 yelibingelele kusenye namhlanje ngiphiphilana inkosini inkosi benani sakazi ngiyacela ukuthi mhlawumbe ngidlulise omunye umbono iBhayibheli ithi abantu bami bayabhubha uselulwazi lelwe kule ndaba eyenzakala ezweni lakithi kakhulu eliyaseZimbabwe esayidinga apha emandebeni kwelikamthokazi kukhona abantu into abangananzeliyo manje thina sifuna ukuyibeka mceke wonke umuntu eyibone yabona kule qembu leyothiwa izaphu izaphu ayikho vele yiqembu elingekho kwasayinwa phansi emaphepheni ukuthi izaphu ayikho yafa laba bantu abathi izaphu yavuka abantu abaswele izikhundla kuzanu p f le babaxotha manje ukwata abavule iqembu abathi izaphu izaphu ayisekho izaphu yaphela cabanga la bantu bathe bevuka bethi bevula izaphu yabo labo qimqim seku-MTC seku-alliance bafike bavoxa bavoxa u-alliance laphana abantu basabangasazwani u-alliance sephumile futhi asangeni kuno alliance wathi nanzelela kahle izaphu le iqembu lezanu izaphu iyizanu if umqondisi efuna ukusebenza lezaphu uyabesebenza lezanu uqobo lwabo ngoba laba abantu bahamba abangena khona akumilitani
Abantu lokho ngazidlile izimbabwe amukesele indaba kakhulu ngoba angikwazi ukubhorana ngafaka umhlobo oyi-one kuphela hhayi a akwenziwa umhlobo omningi lapho kodwa ngi-12 akungalifaka umhlobo oyi-one izindabokhipha abathathu umhlobo oyi-one hhayi beyibuka mpela kodwa ngesisapoti ukuthi bine kumbelokezima kodwa kebekufana kebekufana ngoba i-problem ya sonke isikhathi le
Injani bakamthokazi, injani bakamthokazi, ngithemba liphilile undawana zonke. Kulo daba engibona ngani liyakhathaza kakhulu kulezi nsuku. Indaba yama-COVID test lawa, ikakhulu abantu abasebenzela phandle kwelizwe, ihlupha kakhulu mpela. Kunani uhulumente engazama ukuthi akhulumisane labana laba oro iy'nkampani oro ama-private lokuzentoctors ena nawe ayenza ama-test at least i-test leyi at least ibewo-producer which is kuzoba lula ukuthi abantu bayekuba bethathana la ma-fake lokuzene-fake certificates ngoba le nto ayibhenefithi muntu yona le yama-fake lokuzene fake certificate njalo ibulala thina esebesitravela ngoba noma wazeyithole leyo-fake test leyo imali ozoyiluza endleleni is too much ibaningi kakhulu mpela uthole ukuthi isi more than let's say bo 600 rand or 700 rand kanti ke makule nto ekhona ngozulu wonke impela iprize yakhona abantu bayakhona ukwenza into egenuine so yikho uhulumende siyacela ukuthi angayezama ukuyifaka izibuko le ndaba mpela yama-covid test hhayi sikhathele ukuba imali ziphunga uhamba ziluzwa ngendlela engayisiyo njalo kule ndaba naleyo yokuthi abantu abanganamaphepha mase bengena ezimbabwe kuvele uhulumende uyazi ukuthi more than 3 to 4 million zimbabweni base-south africa abanye base-botswana uhulumende uyazi ukuthi abantu bakhe laba abangenamaphepha yikho lokuthi mase engena ezweni kufanele badize waye uhulumende engawini endlela ungathi hhayi umuntu maye engaphandle kwelizwe singena elizweni lakubo akhuphise maybe 50 rand
Ngilibingelela kustudio 7 lonke nje basakazi labalaleli sengathi le audio yami ingafundwa hayi siyabonga indaba elisethulela zona indaba ezinhle kakhulu ezisifundisayo njalo ezisakhayo hayi akukho kubi nje bengithi ngibulise ngithande lokubulisa izihlobo zami usibonakele ndlovu ohlale ejimstini usikhulekise ndlovu lomama umdalo sekhaya le kobulawayo enkulumane navusi
salubonani masakazi bestudio 7 nginethemba ukuthi lonke liyephephile emkhuhlaneni lokhona mina ngubhanda moyo Plumtree Bulilima West mina ngendlela engibona izimbabwe ukuthi mase sithi sifuna izimbabwe ekhululekileyo kufanele sibheke laphana kuzeke imithetho elaphana esetshenziswayo iye kuleli lizwe for 40 years ngaphandle silungise ngagijima yonke into esikhulume nge-devolution ekhulunywa ngomlomo iphelele emlonyeni sikhulume ngamavoti sikhulume ngokuriga ma singazange sifike laphana kuzeke kulungise indaba yokuthi kuvotwa njani kwenzakalani laphana kuzeke ayikho into esizayitshintsha la kuyohlala kunjalo kuyahlala kuyibhasile naleyo lo windi wakhe so hayi ngabeka amaningi nangobhanda ekulilima west kwamagwama village komnyama area
sabonani studio 7 lonke balaleli abalandeli westudio 7 thina sisicilo lapho ukuthi lisicacele kahle ukuthi nxa kuvotwa kuvotwa njani uva lapha khaya kanamaqembu maningi thina sasesiconfuse ukuthi kanti vele kahle kahle i-MDC yiyo yiphi ngokula abanye bahamba bethi bama-MDC kugizazo zokuthelivotiyo zokuthi hayi labana vele babengabezakhe so sicela lisicabhele kahle besobala kube segcekeni ukuthi sivote njani sivotele bani
bobe kungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe iVoice of America ithi amalunga ePhalamende akwele Kenya adabulene ngenqindi izolo phezu komthetho phakathi kokubunjwa ozalawula amabandla ezombusaswe iReuters ithi amakhulu abantu abuthene eCape Town kwele South Africa izolo evalelisa uArchbishop Desmond Tutu phambilini kokubekwa kwakhe ngomgqibelo singene kudaba lweMelika uMongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ukhulumisane losowabo weRussia uMnumzana Vladimir Putin ngocingo izolo wamxwayisa ukuthi engalokothi athumbe eleUkraine Isikhulumeli sikaBiden uJane Psaki wazise ukuthi uBiden utshele uPutin ukuthi achiyane lomcabango wokungena ngamandla kwele Ukraine kulandela ukuthumela kwakhe amabutho emngceleni walelo lizwe. Ukukhulumisana kwababili laba ngokwesibili kulinyanga njalo kuza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika ibambane labangane bayo abakumanyano weNATO lele Russia phezu kwalolu daba. UBiden uxwayise njalo uPutin ukuthi engavele engene ngamandla kwele Ukraine amazwe angentshonalanga aza kwethesa ilizwe lakhe izijeziso zenotho. Umcebisi kaPutin umnumzana Yari Ushakov utshele intathelizindaba ukuthi bakhangelele ukuqhubeka bekhulumisana leMelika ukuze bathole isisombululo. Kubike iAFP ukuhlaziya lolu daba sixoxele intathelizindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Amboni ngani iphone call leyi izaletha impumela esingathi ingaletha i-de-escalation of i-crisis ekhona? Hayi, actually ilapha sibona uPutin eziveza njengomuntu ohlakaniphileyo kwezepolitiki. Nguye ocele ukuthi hayi Biden hoza sikhulume. Mina ngilezikhalazo 1, 2, 3 waziloba phansi and kuyizikhalazo akwazi mhlophe ukuthi i-America labangani bayo abakunetho abasuke bezifuna. So hhayi yindlela yokuthi-ke nxa sukusenzakala okwenzakalayo kusasa abantu bethi kodwa uPutin wayetheni, wayethe wozana etafuleni sikhulume. Mina mboni ngani singaya phambili ngalokho elibona basebeyala. So yindlela kaPutin yokuzifaka phambi kwamehlo omhlaba njengomuntu onjani ofuna ukuthi kube le progress, kube lengqubela phambili endabeni ye-Ukraine. But nxa sikhanyela indaba ye-Ukraine lamanye amazwe ekuSoviet Union, amanye amazwe la afuna ukungena kuNATO angithi okuthi uthi-ke asedlelana le-America, okuyinto efaka iRussia kuposition engahle ngoba amazwe lawo asingasetshenziswa yi-America kunjani ukuhlasela iRussia. Siyazi ukuthi i-America emazwe lapho elobudlelwano khona iyafike iyakhe i-army base. So cabanga-ke i-America isile army base e-Ukraine. I-Ukraine ilizwe eli-strategic for iRussia nxa ingena e-Europe. So uPutin uyakwazi kwenza uvikela ukuthi i-America ithole amandla amaningi e-Europe laku-NATO.
Singabona kugcina kusiba lokuthwalelana izikhali yini lanxa nje uBiden esechila ukuthi iRussia abazayijezisa kodwa kabasoze bayihlasele ngezikhali.
Amboni ukuthi amazwe angentshonalanga we-Europe angavuka esehlasele iRussia ngoba inxa sikhanyela khabe sibhekane le-COVID, all our efforts ngokuthi zama ukulwisa yini umkhuhlane we-COVID and imali eningi iqedwe yini i-COVID. Nathi uthi-ke songavuka abantu sebeqoqe izimpi kwayale kwale, hhayi but amangakwenza njengokutho kweziphathamandla ze-Amerika ukuthi hhayi bona bangasebenzisa izijezo zomnotho. Yes, bangakuzama lokho ukuthi beforce iRussia ukuthi ichiye khonokho efuna ukwenza. But iyona ngokwayo iRussia ukuthi izangena e-Ukraine, hhayi asikuboni ukusenzakala, asikuboni ukusenzakala. IRussia izaqhubeka isenza khonokho ekwenzakala kathesi ukuthi iyethusela. Kubonakale ingani isingavuka ingene e-Ukraine, kubonakale ingani isingavuka isithethe iCrimea. IRussia isebenzisa bakuthi acting on the interest of our citizens. Angithi kula bantu beRussia abanye abahlala e-Ukraine abahlala kubo Crimea abahlala kumazwe lawo aye kuSoviet Union. So yikho okubenza ukubanika igunya elokwenza abakwenzayo. Sinike umzekelo iSouth Africa leZimbabwe ukuthi kulamavenda eLimpopo, kulamavenda koBeitbridge up to koGwanda le. ISouth Africa ivuke isithi no thina sesiprotect amalungelo ezizalwane zethu ezosendelwa sivenda angaphi aseBeitbridge. Yikho iRussia ikwenza kumazwe lawo e-Ukraine. Esikhumbule njalo ukuthi i-Ukraine i-strategic kuRussia kwezomnotho wayo ngoba idila namazwe angaphi awe-Europe endaweni zegas. Even for yona ingwayo i-America nxa ingavuka ngelinye ifuna uhlasela iRussia.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intathelizindaba ehlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamashumi amathathu 30 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi abafundi abaya kuform 1 abaseyi kuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-grade 7 ayikaphumi. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Aruzibishe uza ngena kumnyaka omutsha kusasa esejele lanxa inkantolo yi-High Court ithe kumele akhululwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo, ngilifisela umnyaka omutsha omuhle.